ekhaya ngivela eLamtree eThekwane but ngikhule ngazalelwa ngakhulela koBulawayo but manje sasihamba isikolo nxa zivalwa nxa umntana eKhalangwe yabuka izikolo zivalwa sahamba nebiye eMakhalangeni sibona izihlobo omakhelwane so sikole nje sihamba back and forth between Bulawayo and Plumtree and then of course our boarding school sesimane sesikhulele
wasusiza ngapha kwele Melika kuyini okwakuletha ngapha njalo wabuya nini
Sabuya ngo-2000. I think ngavele laphana generally isikhathi sangikhona abantu nje kwakungani sokushishinika ekhaya ngalesuka sokulokuhambahamba okuthize. Sasesazamazama, you know, coming out of college, ucabanga ukuthi sizayenzani, ndakhuthelela ukuyenza lokhu nalokhu ekhaya, but kwakungani okwezinto kwangikhona kawuhambi ngendlela esasifuna uhambe ngayo. Sicabanga ukuthi hayi, ngcono sizozama ukuphuma siye esikolo, siyezama ukudinga lawo ma-masters. Ngangifunde lo mngani wami wayengu-American Mr. Yvette ngo-2004 so nguye owasincedisayo ukubuya ngapha
wabuya lo mdeni wakho ngaseneso sikhathi lalula abantwana
sasilo mntwana yedwa but hayi umntwana wasala ekhaya because I mean isikhathi sangikhona mina ekhaya sasuthanda nje ekhaya kwakungani kucabanga ukuthi sihambe phambili endaweni esingayaziyo sihambe lo mntwana so mntwana wasala sasesibuya sodwa ukuthi sicale sizobona ukuthi kwenjani
lithe selifikile kwino elakuthola kunzima ngempilo yangapha
awakunzima mina engikukhumbulayo kwakunzima sibile kakhulu isizungu I don't think ukuthi anything nje yayisilungiselela ukuthi kuzaba njani ukuba yini lokho thina sifika sasise-New York so owungelala muntu oyedwa omaziyo indawo yesikolo mina ngesikhathi sangikhona ngangisakhangele bekuzenine eCanada sasesizama nje ukudinga ngapha but hayi sizungu sasesibulala e-New York up until omunye umngani wethu wazi wathi kuyanene e-Indianapolis Indianapolis yayilamazibakwenza amaningi so i-Indianapolis wasiya ngoba kwasukuvele sokule community and abantu babencedisana i-information indawo esikolo landani ayimpilo yethu yabangcono kakhulu sesise-Indiana so sahila ngama-weekends amazimbabweni sasihlangana even sesingama-international students sasihlangana so kwakule support family izinto that were going through you know socially i-support yangkhona yayisikhona so i-Indiana plus yayile quality of life the percentage wayo
kuqakathekile ukube livakatshelana njengabantu abavela ndawone
ngithi mna vele zakathi esifika kungimangalise nxa abantu ngiyazi ukuthi abantu ekuphileni lapha abantu bayakhubana lanilani but hhayi mina ama-Zimbabweans angikhole ukuthi engingafuni ukuhlala lapho ngela ama-Zimbabweans khona sebetotali I think sizungu sangikhona lokujoka impilo kungangibulala
lithe seliqede ubufunda lapha selenza ama-masters kwaba lula yini ukuthola imisebenzi
yazi i-Indianapolis iyabangani iyakhathaza kwakuhluka naye ukuthi indawo zingaba zincane I think abantu abachatshayo bayakhetha so mina kwakulula for I think ukuthi like ukuthi ungene safika sangena lula but ngoba sesiphiwe izibindi nabanye abavele sebekhona right nakusikhathazanga ukuthi singene kwa-accounting vele sifika sahle safika sangena kwakusathiwa i-accountants on call Achelon Finance sahle savela safika sangena sayasebenzela ama-insurance company
liphila ngani njalo kuyaphileka yini ngomsebenzi eliwenzayo lapha eMelika
kuyaphileka because ngisesesikolo kwakulula ukuthi ngapha ngisesikolo ngapha ngenza temp work ngoba i-temp work lakho yayikunika i-freedom ukuthi ubona ama-corporate environments ahlukeneyo but isikolo sasuka sadura siqale sasihambe isikolo sonke lo mngane nesikhathi at the same time but yeyi i-school fees okuzimali esasikukuhambanisele kwasongani sokuthi lathi liyasebenza lisezo kwakuyi-two up masinyane so kwagcina mina sengiqhubeka enesima mbijana but sena wahle wangena ku-professional like real estate accounting so nguye owangcedayo sengicede nami ukuthi angifundise real estate accounting so sengi-interviewer for a professional job I interviewed for a real estate accounting job